izinto ezinto zomnotho welizwe lezi okukhulunywa ngazo thina sithi izinto ezithagethwe abantu abathile abalimaza ilizwe abangayenelisi ukuthi bakhokhele kade yikho kwenza ukuthi kube lezinto ezinto-ke zomnotho welizwe. Kodwa engikwaziyo mina izinto-ke kaziphumi ngokuthi abantu bayenze igala bahlabela. Kaziphumi ekuthini kulabantu abarekodiweyo baphume kwi-TV besithi kaziyende, baphume kumaradio besithi kaziyende. Kumele abantu batshintshe ukwenza kwabo. Kufana le nyanga ma iphuma ebusuku impungushe ziyayikhonkoda iyahamba ize iyetshona ingamanga. Le ndaba yama-sayithini zinjalo, ukuhlabela ukukhuluma okwenzani kakuyenzi ahambe. Kodwa ukukhipha amasayithini ukuthi abantu bahloniphe ilungelo loluntu, abantwana beZimbabwe baphiliswe ngendlela eqondileyo. Sizawubona nje amasayithini awukhulunywa ngawo encikilika-ke lokongqoqwane phela, hhayi sokwamagala, hhayi nje okokuwachothoza-ke kumathelevishini nakumaredio.
Baba Gawule, nanso uyakhuluma uNdlovu uthi ihloniphani amalungelo njengezanu, izijeziso zizasuswa.
Into engiyithanda ukuthi ngiyitsho lapha yikuthi indaba yama-function indaba ebuhlungu kakhulu kuZulu ebantwini, kodwa magazi abantu abangaphansi. Ama-sanctions lala nakuthi wathagethe abantu abaphezulu ngale abawezwa vele abaphezulu abathinta indawo abantu abaphezulu. Ama-sanctions alimaza ilizwe, alimaza umkhonomi welizwe. Yale ama-sanctions lawa alethwa yindaba yamathiwanana zangaphathe kuhle ngendaba esathatha ngayo umhlaba. Yiko kuliqiniso khona okumele sikulandele. Nxa singakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu, ilungelo loluntu inkomo asibuyeleni emuva sikhangeleni kusukela 1980 to 1982 kona ngalo ukuthi umonakalo wabamkhulu wayenzakalayo ubani wabazihlupha ngakho. Akulanto enkulu njengayinaleni eyenzakalayo isikhathi esingayesabekayo emhlabeni wonke jikelezi. Kodwa kwathulwa umntu wayefaya ingilosi yabo kona ngale bemgadisa inqola yamabhiza esiya khona ngalo kube Britain ukuthi ngenxa yokuthi umhlabathi wabo wabe lawo okwabo wabe ngalandaba nezinto zonke lezi inkomo kubuhlungu ngoba the ordinary citizens are suffering. They suffer besafishwa ngama-sanctions. Ama-sanctions la mari njengomthakathi usathane mhla ixotha ezulwini. I-opposition is always writing of indaba yama-sanctions ukuthi bayabhenefitha ukuthi kuyehlule kuthi uhulumende ama-sanctions ayehlulekise uhulumende. Nxa uhulumende vele sehlulekiswe ngama-sanctions then kubona kuthi usiza ama-elections sebesiyakampena ngabo konokho uhulumende uyehlulekile, uhulumende uyehlulekile sebesitsho njalo yingoma yabo.
Baba Ndlovu, kuthiwa lidla ngama-sanctions njenge-MDC, ludlawu lwenu lokudinga usekelo kukhetho.
Ama-sanctions mavi katiwafuni yena lawa ama-sanctions esiwafakwe zawethethwa libandla le-ZANU-PF ukuthi abantwana beZimbabwe bona bakhuluma ngama-sanctions abawethethwa ngamazwe aphetsheya. Thina njengabantwana beZimbabwe ama-sanctions esiwethethiweyo siwethethwe ngohulumende kamnankagwa, uhulumende webandla le-ZANU-PF lelelo umkhwenyana uGawula kilo. Yiwo ama-sanctions asihlupha yena lawo, yikho kwenza sehluleke ukuthi siphile impilo engcono ngenxa yama-sanctions nalawo esiwethethwayo. Ukuthi ungakhuluma usole lokho sokumele ubote, sokumele utshaywe, sokumele wenze lokhu lalokuyana, abantwana bayahlupheka nezakhamizi ziyahlupheka, kakuphileki ngama-sanctions yena lawo esiwethethwa yi-ZANU-PF hathi ye-America. Sinangelela ukuthi ikhathi se-Rhodesia uSmith wetheswa ama-sanctions, kodwa i-economy ye-Rhodesia was one of the best. Sinama-minerals, somhlabathi omuhle, silakho konke, kodwa ama-sanctions amakhulu esilawo ibuhlukuluza-ke abantwana beZimbabwe. Yiyo ama-sanctions okumele sikhulume ngawo. Kathi okusehlulayo ukuthi silungise i-economy yekhale yama-sanctions kuyini. Okusehlulayo ukuthi-ke singahlukumezi abantwana beZimbabwe sikhale ngama-sanctions kuyini. Kasizinukeni amakhwapha.
Abafaka izijeziso lezi baba Gawule bathi zizasuswa nxa uhulumende ethe wahlonipha amalungelo, walwisa inkohlakalo njalo labantwana beZimbabwe bakhululeka njengokutsho kukaNdlovu. Uthini ngalokho?
Mina njani ukuthi ngilibuze ishoko zami ezithandekayo namhla ngaleli langa lanamhlanje kanti ngicela ukubuza ukuthi kanti ilungelo loluntu lelo liqalisele ukukhangelwa nini ngathi ngesikhathi efane sombhuqazwe kanti indaba bento bengavumi ukuthi kwakuyikuphambanisa kwelungelo loluntu okwakusenzakala khonakwana kanti bona amazwe la ayenzani ngakhonapho amazwe nalayo nalahlupha yobritain nabo-amerika abayiwo afuna ukusibusa loku kuyayanisa loku bekugcekeni kakhulu mani amakhiwa la vele kakho ngayinye into azondile ngomhlabathi awokuthi kathi namhlakathi ungabarisele umhlabathi wawo wonke kathi ungabona into zonke lezikabe zivusufile ama-sanctions lana wonke akula ma-sanctions labo ukuthi ilungelo loluntu akula lizwe lilokuthula njenge lizwe lezimbabwe akuthi ama-sanctions ngawani ahambe ama-sanctions la asowafuna asisafisa abantu abangalalutho.